ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izikole eziningi zemaphandleni kulesi sabelo kazilazigotho okudala ukuthi abafundi behambe imango emide ukuyadinga amanzi kumbe babuye bewathwele besuke emakhaya. Lokhu sekudale ukuthi abazali bakhathazeke ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi sokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UNkosazana Gertrude Mhlanga weGogole kwa-3 eMatobo uthi akulo okubonakalayo sokwenziwa ezikolo selokhu kuqhamukele ligciwane.
Okwamanje ezinye izikolo lokhu ezisebenzisa amanzi ezithatha kuma ezikotsho, izikotsho ezihlanganisela le-communities, ezinye still lokhu kunjalo kungela manzi. And ngibona ngani izikolo vele zilamanzi especially emaphandleni is less than ihalf yazo. So angazi ukuthi ngezixwayiso ze-COVID kungabe sokulungele yini ukuthi izikolo zingavulwa.
Amazwi akha agcizelelwe ngunkosikazi Thando Mawuba oyematanamombe kuthule eGwanda South.
Izikolo zakulesi sigaba sakithi kulobunzima, angiboni ukuba zisezilungele ukuba zingavulwa, ngoba into engiyaziyo engileshiwa layo zonke lezi zikolo ezikuthulileyo ngama-20-liter buckets adonethwe yi-UL Division.
Abafundi abazithweleyo bazavunyelwa ukubuyela esikolo ngemva kokubunjwa komthetho omutsha ovimbela bezikolo ukuthi babaxotshe. UNkosikazi Siphathiswe Nkalo wesiliko eGwanda North uthi abezikolo kuzafanele njalo balungiselele ukwamukela laba bantwana abakhulelweyo.
Kuqakathekile ukuthi bathole ikusasa labo elifaneleyo, njalo bathole i-counseling bengakabuyeli esikolo, njalo kulandelwe zonke izinqumo ze-COVID-19.
UNkosikazi Juliet Gwane ngumqondisi wenhlanganiso lelo amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe, WDAZ, uthi bayalamukela inyathelo oluthethwa nguhulumende lokuthi amantombazane azithweleyo aqhubeke ngemfundo, kodwa kuningi okusamele kwenziwe.
Okukhona ukuthi abantu bafundiswe kabanzi, sifundise osobhuku, sifundise amatitsha, sifundise labazali, kube sesifundisa labo abantwana ukuthi umntwana uzithwele akusilocala likabani. Akumelanga kube lo muntu omehlukanisa esithi discrimination ngokuthi uyisigoga, ngokuthi ulimele, ngokuthi uzithwele. Umntwana uzithwele kaye esikolo.
Laye uthi akula uhulumente asekwenzile ezikolo zemaphandleni ukuze abafundi bavikeleke kugciwane le-coronavirus.
Amatanka lani asikakuboni ezikolo, isikhathi sokuvula sesiseduze. Esikwesabelayo ambona ukuthi uhulumende angabe elawo amandla kumbe ezakwanelisa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, uMnumzana Thapson Nganuno Sibanda uthi bazamile ukumbonisa uhulumende ngodaba lokuvulwa kwezikolo, kodwa yena waba nguntando kayiphikiswa.
Sisengozini yokuthi ekunyatheleni kwethu ezikolo umkhuhlane luzamemetheka ngendlela emangalisayo, ngoba sisilela kuzo zonke izinto ezidingakalayo. Aluba uhulumende wayehambisa njengokucebisa kwethu, bekumele lezi zikolo zivulwe phose next year. Simazisile uhulumende ngombono lo. Uhulumende kwesinye isikhathi kathathi imbono evela kwabanye abantu, imbono eqondileyo kuye nevela kuye kuphela.
Obona ngokukhithwa kwembiko kugatsha lwezemfundo yaphansi, uMnumzana Dawungana Ndoro uthi yasilela imali yokugebha izikotho kuzikolo zonke zemaphandleni.
There is a collective effort by government to provide
water. Yathi njengogatsha lwezemfundo silesifiso sokugebha izikotho ezingu-729 nxa singathola imali. Okwamanje sile $30 million enela ukugebha izikotho ezilikhulu.
At the moment we have about $30 million which will cater for at least 100 boreholes.